ngendlela engisekelwa ngayo ngabantu lokwaziwa ngabantu emganweni ngimi ngileqiniso lokubana izakhamizi zizangisekela ngiphuthe lemphumela emihle ngoba angikho kwezombangazwe ngisebenza kuhle lezakhamizi imsebenzi yami ziyayazi izakhamizi zemganweni ziyazi njalo ukuthi khona ngimi ngapi ngalokho engujongileyo isithembiso sami siphutsha sibambe umphetho weqiniso
sesike sabona uDlakela kutshaywa abasekeli bebandla le-TRCC kwaze kwafa omunye ekhwekhwe wena ukahlangani lalo yini uDlakela kumbe ukwethuselwa
hathi mina ngingahlukuluzi ngoba mphila lezakhamizi zemganu nezingaziyo abombangazwe benze yabo indima mina njengomuntu ozimeleyo ngizimele ngimi ngeyami indima ngikhulumisana lezakhamizi ziyakuthakazelela engutsho kizo lomkhankaso wami ziyawuthakazelela angilakho ukuhlukuluzwa esingike ngahlangana lakho ngaphandle kokuthi nje vele akulamuntu emhlabeni ohambe engakhubeki kufanele ukhubeke uvuka njengendoda ngimi phambi kweqiniso lokuthi ukuhlukuluzwa ngikahlangane lakho kodwa ukukhuluma lokhu lalokhiyana kuyakhulunywa sikutshaya indiva njengamadoda njalo njengabakhankasayo asimene eqinisweni izenzo zakho ziyakukhulula kumbe izenzo zakho phakathi kwabantu le nkulumo yakho lokuba nguwe kwakho kufanele ukwazi ukwenzayo phakathi kwabantu ukuze bangakwethuseli kumbe bakohlukuluze njengendoda eleqiniso indoda emiphambi kwabantu ithungamela abantu kwesikhathi eside ilezenzo ezaziwa ngabantu phakathi kwesigaba angahlangani nokuhlukuluzwa abahlukuluza nayo bayakwazi ukuthi umbango wabo ungaphi.